Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-8 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokishini le-Epworth eHarare ngolwesine wachaywa kabuhlungu wanathiswa ijefu.
Lokulunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uJanice Otabe ngumeya we-Epworth wathutshuthunjwa izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela.
Amagqwetha kaMnumzana Sengezo Thabango athi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections olwangomgqibelo akusoze kuguqulwe lanxa sebeye emthethwandaba kuyaphikisa lesi sinqumo.
Elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaqothwayo bengasebenzisi ibizo le-party ukungena kunomination laku-election elandelayo mhlaka-9 ngesaturday.
Kodwa ibandla le-CCC lithi uZulu engadeli inhliziyo ngesinqumo somthethwandaba.
Isinqumo esidakiweyo ngasila lokuba yinjani, and thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo, njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa.
Ele South Africa selicele izihlobo zikamnumzana Talent Moyo odabuka ekhezi lomnumzana Felix Nkomo ababulawa e-Deep Sloot ukuthi baye endaweni lapho okwenziwa imininingwane yesiqendu ama-DNA test eJohannesburg. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi ilunga lalo uSylvester Chiwundiza uthunjiwe elokitshini le-Epworth eHarare watshaywa kabuhlungu wanathiswa ithefu ngolwesine. UChiwundiza ngumalume kankosazana Anasande owakhethwa ukuba ngumeya welokitshi le-Epworth kodwa wasuswa ngumnumzana Sengezo Thabango. USande wasuka emzini wakhe wayaphephela endaweni engaziwayo ngoba ebikwa ezingelwa ngabalandeli bebandla lezanu PF. Sixoxele isikhulumeli sebandlaleli umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Yebo, kuliqiniso lelunga lethu le-Epworth elithunjiweyo umalume ka-Anasande lo wayekhethiwe ke ngumongameli uJanice Otabe ngumeya we-Epworth wathutshuthunjwa izolo ntambama wagongodwa yizigebenga wasilela esibhedlela. Sizamele ukuyaripota indaba le emapholiseni, kodwa amapholisa alile ukwamukela iripoti yethu esithi wona kumele abuye yedwa iloba elwela empilo yakhe bafuna ukuthi abuye yedwa enkamba azoziripotela yedwa. Sasesicela kamagqwetha ethu ukuthi ayibambe lindaba.
Ulimele okunganani ngoba sizwa kuthiwa kukhona njalo okunye akunathisiweyo?
Yebo, kukhona kuphandle umzimba wakhe kale malambo olulimalele engaphakathi ngoba kuthiwa unathiswe itshefu, kodwa sikekwazi ukuthi itshefu le enathisiweyo imlimaze kanganani. Indaba yakhe isemadokoteleni asahlola ukuthi babone ukuthi ukulimala kwakhe kunganani.
Manje njengoba lisithi amapholisa awangana wayamukelanga udaba lolu, lina liliza luhambisa ngapi? Kukhona yini liza kwenza?
Sizabe silokhu silisa ukuthi siripote emapholiseni, but silokwazisa ezinye inhlangothi ezingabo-SADC labo-International Parliamentary Union lamanye nje ama-organizations atshiyeneyo okwenzakalayo eZimbabwe. Kodwa kuqakatheke kakhulu ukuthi sifuna ukukhuthaza izakhamizi labahlali lama-residents ukuthi bengavumi ukuthi omunye wabo athunjwe bekhangele, ababuthane bavike babophe bani ukuthi hhayi akulamuntu ozabe ehambe ethumba abantu balayinini lesigodlweni lapho esisala khona sikhangele. Indaba yokuthumba abantu kufuze iphele eZimbabwe.
Manje ngokuzwa kwenu kuthiwa kuhambe njani? Baphongumsukela yini kumbe kukhona lapho kade ekhona kule mbuthano kumbe into enjalo?
Baphongum kusukela esendlini besithi kumele aqambe lapho kulo anasande kodwa lo abavele bemdinga kakhulu wasesala ukuthi ngakwazi ukuthi uanasande ukhikho ke sebemthatha besiyamhlaba ke bemthela ichefu emzimbeni wakhe
yenu anasande ulokho ecatshile
uanasande lokho ecatshile ezama ukuvikela nokulondoloza impilo yakhe ngoba laba bamdingayo khanya bazimisele sentuthi bambambe bamhlukuluze ngike ngakhuluma naye efonini namhlanje ekuseni ifuna ukuzwisisa indaba yokudinga kwakhe wangichasisela ukuthi hayi ucatshile bafuna ukumthumba bamhlukuluze kakhulu
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwanyanzi isikhulumeli sebandla le-CCC Igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Ngqobani Sithole uthi ukuvinjwa kwamalunga ebandla le-CCC ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kusoze kuguqulwe bengaze beye emthethwandaba njengalokhu asebekwenzile kuyaphikisa lesi sinqumo. Umthetho uthi isinqumo somthethwandaba silakho ukumiswa nxa singaphikiswa. Kodwa uSithole uthi isinqumo sayizolo asiphikiseki. Ake sizwe amazwi akhe.
Okwenzakeleyo ukuthi kade kule ndaba ezimbili enkantolo e-High Court eSiyabari. Eyokuqala kathi ngeyokuthi ku-Interim Secretary General we-Party i-CCC engasebenzisa amandla akhe ukuthi laba abangasema-members e-party babaqoje e-Parliament, ku-Senate lakuma-municipality atshiyeneyo. I-order naleyo igrantiwe ngu-Justice Chitapi. Then elandelayo kathi ngeyokuthi laba abaqotshwayo bengasebenzisa ibizo le-party ukungena ku-nomination laku-election elandelayo mhla ka-9 nge-Saturday. I-application naleyo isigranti abantu bonabo kabasoze babebona.
Lo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole igqwetha likamnumzana Sengezo Chabangu. Kusenjalo, iKhomishini yezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ibisithumele amaphepha okuvota ama-ballot endaweni ezithiyeneyo zelizwe lapho okulokhetho khona kulamabizo amalunga ebandla le-CCC asexotshiwe. Kodwa iZEC ibikwa isithi amaphepha alamabizo la awasoze asetshenziswe. Sixoxele siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda oligqwetha ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Chris, isinqumo esiphiwe ngu-Justice Katiyo, isinqumo esidakiweyo. Ngasila lokuba injani. Thina njenge-CCC asisilandeli leso sinqumo, njalo ayisiso sinqumo esizasigayida ukuthi kwenziwani phambi kwakusasa. Esikukhuthazayo ukuthi abasekeli bethu bonke kabalungele ukuyavota ngomgqibelo besiyavotela amalunga awedale le-parliamente namalunga awekhansili ayiwo ababevele bewavotele. Lokho ukuthi u-Justice Katiyo le-High Court iten asilandakho ngokwabo bodwa lokho. Nxa kuyikuthi kuyayehlula ukuthi kuvotwe nge-Saturday kutsho ukuthi izanu yabe isithe khona kuleli lizwe akusela mavoti. So sitsho ukuthi siyabe sokufuza ukuthi sikhulumisane ngezinye indlela ezingelani namavoti. Sesiyabuyela kubo-1960 sesibuyelile kubo-Smith ababesiyalisa ukuvota okutsho ukuthi sokufuza ukuthi sisebenze ngenye indlela. But okukhona kathesi ukuthi abantu bethu ngomgqibelo ngabahambe ngobuningi babo bayevotela ama-MP abo lapho kudikiwe khona ama-by-elections ngabahambe bevota ngobuningi babo ngoba ama-MP abo ayabe khona ku-ballot paper.
Manje umthethwandaba ungenza lokho esikuzwayo ukuthi bathi bona i-judgment yakhona le ayingeke yayenzwa i-appeal lizathatha nyathelo bani?
Akula nto krisi okuthiwa khona i-judgment le ayingeke yasuspendwa i-appeal. Akula nto enjalo. Uyabona laba bantu abangeke baluma bephozisa ukuthi izolo lokhu ukhikha ehambe emthethwandaba esiyadinga ukuthi emise ezinye izinto wafuze zenziwe. U-Chief Justice uMalaba watsho wathi yena ukuthi khona i-appeal yonke iyasuspenda noma yikuyini obukayekwenziwe yikhothe phansi. So ke kutsho ukuthi yikho okwenzakalayo ke khona lokho. Kufuze kwenzakale ngaleyo ndlela. Abangeke baba ngendlela yabo bona ukuthi bona benza ngendlela yabo kube le ndlela yabanye. Ngomgqibelo kulamavoti. Amavoti lawa ngokuyatshengisizana ukuthi hathi abantu kabayifuni. Yikho kuyakwenzakala abantu kabacume, abantu kabajikame, abantu kababe ready ukuthi behambe bevota ngeSaturday, bevotela ukuyala ukuthi leli lizwe lingabi yiprivate enterprise kamnanga kwala bantu bakhe kodwa akube lilizwe labantu bezimbabwe abantu bezimbabwe hambe bevota ngabambe bevotela iTCCC bevotela iTCCC eyiyo eqotho hathi leyi elufudo olufa kwesihlahleni ngumnankagwa ebesethiwa khona ngekachabango sasiya TCCC enjalo
lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphatha amandla sebandla leCCC njalo oligqwetha Ele South Africa selicele izihlobo zabazali abadabuka eZimbabwe ababulawa ngabantu eDeep Sploot kwele South Africa ngeviki edluleyo umnumzana Talent Moyo oyekezi lomnumzana Felix Nkomo wazalelwa iTsholotsho ukuba ziye endaweni lapho ukuthathwa khona imininingwane yosendo ama DNA test eJohannesburg Obesonta lababili laba kusonto yamapostoli umnumzana Mehluli Ncube uthi kukhanya kuzathatha isikhathi eside kungakabonakali ukuba imizimba le ngekabani ngoba ababili laba bagangadwa ngamatshe bachiswa ngamathaya ezimota. Uncube utshele uGibbs Dube Studio 7 okuningi ngalolu daba.
Lokho kusalungiselela baba into zangkhona zihamba kancane kancane. Ngoba bambile laphana abanye bami mina benibhizi nje ngisemsebenzini ngitshayisa khona nje njengamanje kodwa into ekhona ukuthi bafuna ukwenza i-DNA test so i-DNA test yakhona ibingakayenziwa kusasa kufuneka abafowabo walaba abantu abatshonileyo kufuneka abafowabo so kumele bekhona kusasa and then ukuthi abazayenza kusasa angazi ukuthi bazobachecka kusasa kuhle kuphelele khonapho mbona ngani yinto elokuthatha isikhathi le esikhathini esiningi so angazi kusasa bazohamba bekhona and then sizezwa kusasa ukuthi uhamba njani ngoba sizoba le meeting kusasa
singathi ke ukhanya babathisa kuloko ukuthi vele abakhanya lokuthi lombani
engathi akhanya ukuthi lombani kodwa into yakhona into akade siyithemba thina ukuthi njengabantu ababhayo lamagama abakhona kusho ukuthi manje ngoba i-government kuyiye beyabe besemoshari yase-government kutho ukuthi yibo abakwenzayo lokhu ukuthi nabo beze bethemba ukuthi yibo laba abantu esibafunayo
ye khonapho kodwa baziwa ngoba babe babili bethiswa laba so sebekudingisisa ukuthi kulowo ngubani lalo ngubani
yebo baba
so ungathatha isikhathi eside phela
asazi kodwa sizibazozama ukuthi kuncenga ukuthi besenzele kube into ephuthumayo ngoba abadala ekhaya into ezifana lalezo ukuthi kuthathe isikhathi futhi babe bengasaphathekanga kahle ukuthi mhlawumbe abantu laba bazobuya woro kanjani into esiyikhalelayo thina ukuthi besenzele masinya ukuze labadala labo benjani begelisa inhliziyo zabo bebonile
ye singathi kathesi-ke babuthene ngapha abantu khona ngapho kule South Africa
okwamanje hhayi akulabantu ababutheneyo kusho ukuthi ukubuthana sizaba le meeting ekusasa eyokuthi sicele izandla ebantwini ngoba liyazi izimali zangikhona kunje kungu-December kunzima labanye abantu bafuna ukuya emakhaya into ezifana lalezo ya kuthanda ukubanzima sibethu.
Ye, nxa sikhuluma nje ngesimo elikiso khona manje kule South Africa, limi njani? Kuyalethusa kakhulu kumbe akusichazele ukuthi abantu abathini abadabuka eZimbabwe?
Khona kuyethusa, kuyinto ethusayo sibili. Ngoba abantu uma ungabe ukhonza lo muntu umazi ukuthi hayi lo muntu asotsotsi akayenzi lutho, akatshontshi, akayenzini, uyazisebenzela umethole deepest job, uyazisebenzela omunye uthole ukuthi uyasebenza nsuku zonke and then ubusuthola umuntu onjalo ebulawa, kuba yisimanga esikhulu kakhulu.
Umnumzana Mehluli Ncube ngokubandla lezokholo lwesiKristu elemisebenzi yamapostoli ubexoxa lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseDiepsloot kwele South Africa. Udaba lokuthi abeZimbabwe lezi zalane zakwele Botswana sebe zithekelelana kungasetshenziswa ama-passport kodwa izithupha lwamukelwe ngabaningi eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise lokhu izolo esemhlanganweni othiwa Kusi Ideas Festival oyenzelwa kwele Botswana. Siqoxe lezi zalane seZimbabwe esihlala kwele Botswana umnumzana Senzo Mseleku.
Kukunjalo umcabango lo has been on the cards for or it has been proposed for a few months. Ngiyazi ukuthi uMongameli Masisi ukhuluma udaba lolu some months back and yes ungayenzakala ukuthi kuza yenza ukuthi kuthole ukuchapha abantu abaningi ababele kwele Zimbabwe beseza ngapha. Into ezimele siyikhumule njalo yikhona indeed umcabango lo is designed ukuthi uyenze ukuthi kube lula ukuthi umuntu echaphe. Angithi passport eZimbabwe idroma ngalisayo ibhadala ngama hard currency ngama US dollars ungayilahla izimali eziningi. Lalapha njalo futhi eBotswana ba increase ama prices ama passport. Kanti umuntu engalahle passport I think ukuthi uyinanzinga ukusha is about 1000 pula. So izimali zokukhona those kind of things ngesilungu they call it ama barriers to trade. These things ngenza ukuthi khona abantu bengachaphi bethenga bethengisa ngenxa yokuthi khona abalazi izimali zokuthi bebhadale ama passport. Kodwa into kumele sinanzelele ukukhona this program iyenzelwe ukuthi khona kube le traceability yabantu ngoba it's designed ukuthi iyehlise the number of people abachaphayo illegally. Abantu abachapha beseqi border, ama border jumpers. Ukuthi umuntu nxa esengapha eseBotswana or indeed engapho eZimbabwe akwazakala ukuthi ngubani engagula, akula muntu mazi ukuthi ngubani engachaya imota, engatshontsha. It's then kube le traceability. Ngabe uchaphe ngesithupha sakhe, isithupha lesiyana yisohamba laso laseboda bayakwazi ukuthi uzibani bani ungenile lamalanga nje. It makes it ukuthi kube nzima ukuthi wena indaba ufuna ukuchapha useqa iboda uchapha illegally. Umuntu echapha illegally when this thing comes in uyakuzabe kusukusobala ukuthi umuntu lo is a criminal ngoba akula any other excuse ukuthi uchaphelani ungela mvumo ungela sithupha njengomunye umuntu nje between the two countries.
Zona izizalwane zakwele Botswana uzibona zisamukela yini leli nyathelo elithethwe nguhulumende wabo lo eZimbabwe?
Well abantu bayajiyana ambona ukuthi ngayenzakala ukuthi izizalwane zonke zeBotswana zicabange ngendlela efana nayo whether bayavumelana lelo hlelo lolu or abavumelani lalo. Kodwa engikwaziyo ukukhona bakhona nje abakhulumayo besithi hey lapha kuzahlupha ngoba already kulama kule element yabantu abavela eZimbabwe othola ukuthi they are involved in crime. Nxa kuthiwa kulele zigebengu ngalo kuthola baphakathi, nxa kuthiwa kutshontshwa inkomo baphakathi, nxa kuthiwa kubule umuntu omunye wakhona ngowekhaya. So abanye bayethuka bayakhuluma nje ku-social media ukuthi hey makithi sizenza njani manje nxa abantu sebengela ongathi into ebalimithayo ukuthi bechaphe, kanti passport laphana yiyo yayilimitha ukuthi lawe ubuzimisele ukuthi lapha nxa ngikhipha izimali zonke lezi all those hundreds of dollars kumele mbe ngikwazi ukuthi into engiyichaphela ngale into eserious benxa umuntu ezavuka nje ekuseni ethi isithupha nazo ukuthi ngichaphe mhlawumbe umuntu lo ekafeel icost leyo yangena nje ethi mana ngiyewona so kulabanye abakhuluma njalo kodwa nxa ukhangela abantu abahlala especially in the northern districts or ama districts lawana which are neighboring eZimbabwe kulubuni nobuningi laphana between abantu abahlala ngapha labantu abahlala ngale abahlala across the border so labana they are very happy about it ngoba kuyaba siza ukukwana they don't have to ngibehlala umncanyela passport kasekhona sokuchapha they can just chapha nje into eyayisenzakala kudala kuthi abantu babechapha ngama day pass uhambe edempisa somewhere usuchapha kungela before indaba le ama passport ingena so izanceda I think into ukona ingahamba wonke umuntu ongapha izizalwane zaseBotswana zikhayile indaba lokuthi I don't say 1 2 3 months bonke zasebenza njani and then into ukuthi obviously mbichana kancane kancane abantu bazayijwayela bebona ukuthi ayasebenza yini or kuyala ngiyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Senzo Mseleku isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana Uma manje sengidedela imuva ngilithiye ezandleni zenu linavalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibona ngisalona wasakazi abahle kizo zonke izindawo ezihlukahlukene. Sicala lisifuzele phela lapha amakhehla la ezanu la ukuthi uma isitona alande ubulawa kwebandla le-TPC. Why bengamix kina lawo abantu ababulalayo bebulale ngapha kuzanu iphinde ibulale ngapha ku-MD ku-TPC. Why kusikhisa idili lodwa? Kwabe ukuthi mhlambe abanani lokubulawa. Anu bezanu la kazi bethiwa kudlala ngengqondo zabantu yazi. Ayo kahle bathatha kwesezi izilimi kanti izilimi ayiwa. Ababoni bona ukuthi izilimi azimashi. Kukhuluma kobulima lokungabantu abadala okudlangabakhehla ekhuluma into ezingela ngqondo kanje hayayaya ala ungathi babolile emqondweni amakhehla ezanu la kufa abantu be-CCC bodwa awutshanisa la zizwi ingane ngakho
salibonani salibonani ngo-studio 7 ngingu-Chuma elupani ngithanda ukusola kakhulu ubaba u-Chuma ngoba engumfowethu ubaba Chuma akuzame impela ukuthi linanzelele ukuthi abantwana bezi bade baphila njani abantwana bezi baphila nzima kakhulu bayasebenza kwamanye amazwe khona la benza imisebenzi emisha afanele bayenza ekhaya lapho kodwa inxa yokuthi izimbabwe ayilamali ayilalutho kugcine nje amasela kuphela manje kungani manje babathuba la isupport izangiphi abantu abantu abahlukile kanje babuchuma njengomfowethu akuzange ukubona kunandlelele ezinye izinto abantu bayafa lapha eSouth Africa bayafa kodwa benza imisebenzi emihle kakhulu abana mapentini ufanele ngabe lezi zinto bazenza ekhaya kodwa bazenza kwamanye amazwe ukuze lathi usithele amahloni why wena ungawuthele amahloni ilizwe linje ilizwe lilokhu lisifa lisaphansi kodwa lilokhu lisizangiphi izangiphi
studio 7 sithi wasele wathi dithalo mina ngiphatheka kabi manje ngoba bathi uhulumeni lo esinayo uhulumeni kazivuso uyena lo uhulumeni kazivuso lo siphatha ngale ndlela esikhona manje asinakho esinakho amanzi asinakho ugesi kasinayo imigwaqo kasinayo yini esinayo uhulumeni kazivuso wayingcono kabi uhulumeni wamakhiwa ngoba obaba bethu babesebenza babengalala awukhona ukudla babengashwele manje phela lo uhulumeni kazivuso phela kubuhlungu manje ngoba ayikho into ekhona mathi dithalo
studio 7 TTSVN njani la mina mfuna ukubona sibili inkulumo yabadala ukuthi ungayizwa sikhala kakhulu sizadabuka ngoba lokho sokusenzwa izani lokhu hayi khona ukuthi ingena ezikhwameni zabantu abazidingela imali behawula isingena sibasethi abadala abadinga ayizwa sikhala kakhulu sizadabuka ukubona ukuthi utayini izwi lomuntu omdala kanti weyiphansi ukubona ukuthi kusele kuona lo mutho ukuthi wayizwa sikhala kakhulu sizadabuka izwi lomuntu omdala kanti weyiphansi ngoba lokhu sokukhulu lo okwenziwa yizani ngifuna ukubona nje ukuthi isidabukile yini
Joseveni ubaba layizwakali kathiba nosona if usongezwa i-right wakumekalungi balusi within not ukuthi alusi izinto enikeza iZANU-P F advantage not ukuthi alusi izinikeza iZANU-P advantage so yikho kubonisa khona phela ukuthi usongezwa uthunyiwe noma ngabe wenge-TPC kodwa manje sesebenza i-TZANU-P lokho kuyacaca nje kusegcekeni nje ngabe kwakungumuntu vele we-TPC NSC isifiso sikaZulu kwezolungisa izinto within iCCC ahloniphe futhi nabantu abavotileyo bavotela abantu kwakumele abahloniphe so hayi songezwa lo hayi naye babudini lo inkulumo zakhe ayazizwakalisa umuntu uma engakwazi into angayikhuluma kumele azithulele nokuthi ukuthi abe sihlukumeze sizwe sobuhlungu phezu kokuhlungisa ukuzwayo thina usixolele babudini moya usixolele ma ungenanto yokukhuluma uyazithulela nxa kuba vele usisekele usongezwa hle ukhulume straight ukuthi usisekeleke usongezwa ungagudli iguma baba ungagudli iguma thina sikhathele ngabantu abanjengani so sikhathele ngabantu abangaqedakali abanjengani nabosongezwa nabophuke ngayo sikhathele ngabantu abanjengani
hey, sanibonani sanibonani bafowethu nonke sanibulisa ngithi nje namfahla fahla ngamafishane ayi siyamuza ugawule bakithi uyakhuluma umadala uyakhuluma yena ngenxa yobukhali ngokuthanda ukudla umuntu othanda ukudla laba abakhetha ukudla kunabantu bakubo manje babhizi balandelana nomnankakho ezigumi zakhe bekhohlwe ukuthi umnankakho lo wasibulaya wabulala abantu bakibo kabuhlungu kodwa manje ubhizi yosuke ebhixeka ne-America ede unkulunkulu uzobajesa kabuhlungu yena ke waye bengajezisa umnankakho wabo lo ngoba yena nomnankakho wabo ahambe ebulala abantu khona izolo loo baceda kubulala umuntu kabuhlungu omore blessing bafa kabuhlungu ngayo izanu p f kodwa ubhizi yabona indaba zangakudele ukhulusa ositshela into zegaza into yokufaya ulungelo solve inkinga khona laphana ekhaya ngomnankakho wabo lo ubulala madala lo ogugileyo ngiyabonga
gawule thendula umbuzo owubuziweyo kuthiwe i-America loba isenza imisebenzi emibi leyo wena oyithoyo ukuthi iyawenza egaza akumelanga ukuthi besole imisebenzi emibi eyenziwa eZimbabwe na eyenziwa eZimbabwe na phendula umbuzo owubuzwe wona babuyekele phonge ukuxhanqata igangangana uyazi into oyithoyo phendula umbuzo owubuziwe gawule sidiniwe ngani gawule lethumi sidiniwe sikhathele ngezanu p f sicela ukuthi lile lisixelele kancane isixelelo sesitshaywa ngumoya lezi zanu p f yen lezimbabwe yasitahanala yasinyanyisa sikhathele siyaduka sijele sisabalele imezonke njengamacimba asabalele iganga lonke alilasisizele njani lena lingabantu bangaphi kanti phela
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunamba nombolo zethu ezithi +12024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Umabhalani omkhulu kuhlangothi lukahulumende wakwele Melika ole USAID uSamantha Power utshele abasemhlanganweni we-Second International Grain from Ukraine Summit ukuthi eleRussia elaphuma kwisivumelwano sokuthwala ukudla lihlasela ngamandla indawo ezigcina ukudla kwele Ukraine. Uthi eleRussia selibhidlize izakhiwo zikaZulu ezigcina ukudla ezilikhulu lamachumi ayisithupha 160 kwachitheka ukudla okwedlula isilinganiso samatani azinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 tons. Upawa uthi lezi ayisizo zakhiwo zebutho lakwele Ukraine ngakho-ke eleRussia lifuna ukubisela muva impilo kaZulu ukubhidliza umnotho wakwele Ukraine lokusebenzisa ukudla ukwenzela ukuthi uZulu avukele uhulumende. Uthi elemelika kalisuze livume eleRussia ukuthi lenze lokhu. Upha uthi ngontulikazi elemelika lasungula uhlelo lwe-Agri-Ukraine olokuvuselela ezokulima elizweni lonke jikelele loba lilwisana leleRussia elihlasela ngamandla. Uthi kusukela ngaleso sikhathi elemelika selisebenzise izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye 350 million US dollars njalo lathola izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye 250 million US dollars endaweni ezijiyeneyo. Okwamanje uthi badinga imali efanayo ezavuselela ezokulima kwele Ukraine. Uphawa uthi uhlelo lolu luyabukeka okumangalisayo ngoba babambisana njalo lohulumende wakwele Ukraine ukwakha indlela ezintsha zokugcina lokuthwala amabele adliwa ngoZulu emhlabeni wonke jikelele. Uthi sebevuselele njalo izitiji zokuthwala ukudla ezisedunube river njalo elemelika lizancedisa ukulungisa imingcele yelizwe embalwa ukwenzela ukuba kube lula ukuthwala ukudla. Uphawa uthi sebevuselele njalo iziphala ezigcina ukudla okuyisilinganiso samathani afika isigidi lengxenye 1.5 million metric tons. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba kungaboli ukudla okungakathunyezwa kwamanye amazwe. Uphinde wathi amakampani azimeleyo akuqela eBayer leyeCoteva anika abalimi imali inhlanyelo lemvudiso yefertilizer abaza kusebenzisa ngesikhathi sokulima lonyaka. Upawa uthi wonke lokhu kuzakwenza ukuba ele Ukraine lehlule ele Russia libuyele kusimo salo sokuba ngumaqhuzu ekunikeni uzulu ukudla.
Lolo kebe kuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika lusifikisa emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngilifisela impela sonto elithukela. Igama lami nguChris Gandle, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni isikhathi esinye, kodwa silazo nsuku zonke ngo 7:30.